uhulumende okhona lo kokhela kwabo umnangagwa uhulumende omutsha umnangagwa mutsha njengomkhokheli njalo akwenzileyo kuyakhanya sobala ukuthi ukhuluma akwenzayo ngokunjalo lokho akukhulumayo kade singaza kwenza futhi esengenile futhi wanikwa imandate ngabantu abantu bamvotela yikho akutshoyo lokho mina ngangikhangela khona okwakukhulumayo ngikaza kwenza ngoba asekwenzile ngemva kwesikhathi esifitshane sisalekile athi vumeni ukuthi izinto zenzakele kwesikhathi esifitshane senese esedlule into esasele nje kuphela sisalekile iyodwa ukuthi amazwe ayiwo akade engasisekeli azasisekela ngemva kokhetho lolo olukhululekileyo ngoba sikhangele ukuthi sibe le free and fair election konke lokho kunye kuningi kuzalandela ngemva kokhetho lolo okwakade imisebenzi emihle sibonakele kodwa into esilelayo nje yimali
abanye bathi abayiboni leyo msebenzi emihle siyenzakele kunyanga ezedlule
angibasoli bona abathi abayiboni ngoba bangabantu abasekela inhlangothi zabo ezithiyeneyo ngabantu abangavumiyo ukuthi umuntu lanxa webandla lakho nxa yenze kuhle bengavumi kufana nokuthi uthi umntakamakelwane ezibhasela nje esikolo esenza kuhle uthi wena hhayi lwani uyehluleka kile okulutshwana okwenzakeleyo okuhle okumangalisayo ukulwisa i-corruption ukuvula amasango investment ukuthi ibuye elizweni ukuthuma ama-invoice abhothe umhlaba wonke azame ukuthi sidlelane namanye amazwe konke khona kathi singakhangela i-tourism industry yenza kuhle kakhulu amakhiwa abantu bayabuya lapha ezimbabwe okumangalisayo izimbabwe lokuthula okumangalisayo hayi abantu bakhululekile elizweni labo for the first time in the history of this country so ngaphansi kombuso kamnangagwa konke lokhu kusenzakale
sibonile njalo ukuthi umnumzana Chiwenga layo ubekhona ngapho echolotsho okuthange wamukelwe njani ngabantu becholotsho
uChiwenga uyamukelwe kuhle njengabantu becholotsho abantu becholotsho abaselayo ketha bethaba babelayo ukuthi hayi lwana lishona lwana yini hayi sesifunda ukuthi singenane sibe munye labo emabandleni amanye akhona la zombusazwe weZimbabwe uzathola abanye bakhona besekelana nabantu bakhona ngale ngempumalanga selahlupho inketha bethu abayisekho ukhulume kuhle kakhulu ubaba uChiwenga uyekuthule imanifesto yezanu PF ukhuluma ngento ezipheza imiqoka ezokuthi kuzavuselela i-industry kuzavuselela i-economy abantu iZimbabwe open for business abantu bazavula ama-business abantu bathola imisebenzi kudaleka imisebenzi imigwaqo izalungiswa kanti ukuthi kuqhatshwa abantu basebenze abantu benothe kudingeka abantu benothe kulwise ubuyanga buphume phakathi kwabantu.